ungathi ngumuntu nje obedinga ifame singathi ubezama ukuthi abonakale ngoba kuthiwa ube streamer live kuFacebook ukuthi hey ngilapha ngile bomba njalo futhi ngipatriot ngathi ubele izikhalazo eziningi nje ezi against i-government esithi yena ule bomba le kulezinto kumele zitshintshwe and I think umuntu obedinga nje ifame kuFacebook ukudazana njalo futhi sizokuthiwa ngumuntu ongathi ukhathazekile kakhulu ngoba ubesanda kushonelwa ngumama wakhe and it looks like so wadivorsa lo mfazi wakhe so ngumuntu ongathi vele ulama problems ngokwakhe and therefore abantu abanjalo bayingozi okungazakaliyo kodwa kwamanje ukuthi ubelayo yini ibhomba ngempela noma nje bekuyikukhuluma sisazozwa nje amapolisa ama-investigate acazulula udaba lolu ukuthi ubelayo yini ibhomba
kulabantu abanengi abamsolayo uBiden abebandla lakhe lamademocracy lelama-republicans eliphikisayo abathi kaluphathanga kuhle udaba lwe-Afghanistan ungathini ngalokho
ngingathi mina ludaba uBiden akhankasa ngalo kakhulu wakhampena ukuthi impi le yase-Afghanistan yimpi eseliminyaka engamashumi amabili kungacaci ukuthi ama-Afghani wona ngokwawo azimisele okunganani ukuthi balungise udaba lombusazwe bona bodwa njalo futhi bakwazi ukuthi baziprotect i-America isispende amabhiliyoni ezimali i-trainer amabutho awe-Afghanistan iba-provider ngezikhali lange-equipment ukuthi bakwazi ukuba self-sufficient bakwazi ukuzidefenda kodwa sibonile ukuthi i-Taliban siqala ukuthatha amadorobha after i-America sikhipha amasosha ayo sababona ama-Afghani bebaleka bechiya izikhali lezo kunye le-equipment yonke leyo abanikezwa i-America ngokwesaba i-Taliban so ngezinye indlela kusho ukuthi bebengakazimiseli bona ngokwabo ukuthi badefende umbuso wabo bebe-relya on i-America ukuthi izobenzela konke engingathi abantu abaningi bakomplaina ngakho yindlela I think i-planning enziwe ngakhona njengoba layo uBiden esho ukuthi abazange bananzelele ukuthi i-Taliban inga-acta nge-speed ye-acte ngaso uku-take over ilizwe I think bebezitshela ukuthi kusase lesikhathi ukuthi bakwazi uku-evacuate ama-Americans ase-Afghanistan kunye lalabo abazizalwane zase-Afghanistan ababencedisa i-America ngesikhathi sempile ye-20 years so yeah abaningi bamsola kakhulu uBiden ukuthi kazange aplane kakuhle i-logistics zakhe wasuke wamane wakhipha amasosha we-America engazange akunakelisise kakhulu ukuthi yini ezoyenzakala if i-Taliban ingatake over.